eNdebele. Amathono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 25 Mpalakazi 2018. Kuyikhisimusi kunje, ngilifisela ikhisimusi enhle. Ngupractitus Jerobe Maya. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe laloba ijabulela leli langa lekhisimusi lonyaka lize esindwa yikusilela kwemali lokudula kwempahla yezitolo kubangelwa yikungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni. Ikhisimusi isikhathi semulilo kwabelana ndawonye. Lo ngumbono wabontanga ezitaladeni ababona isikhathi lesi singasokuphela esekhefu nje. Umphathi ntambo wezamandla kagetsi uMnumzana Joram Nkumbo uthi abantu abafuna ukuzinothisa ngesiphangiphangi yibo ababangela ukuthi kube lokusilela kwamafutha ezimota elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulumsakazo. UZulu weZimbabwe laloba ijabulela leli langa lekhisimusi lonyaka lize esindwa yikusilela kwemali lokuqonga kwentengo yempahla lokudla ezitolo kubangelwa yikungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni. Inhlelo lezindaba yeStudio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngesikhathi sekhisimusi kuvame ukuthi abantu bethenge izibiliboco lezifela emlonyeni, beqonda emakhaya asemaphandleni ukuyajabula lezihlobo labangane. Abathengisela emkambi weGulf eHarare bavame ukuyibutha ngengowani ngesikhathi ezinje. Lonyaka abathengisayo kulindawo bathi liphansi kakhulu ibhizimusi kanye lesilinganiso sempahla ethengwayo. Unkosazana Thendayi othengisela kulindawo uthi abantu bakhetha ukuthenga impahla elentengo yaphansi nje kuphela.
Nothi kakhulu ama-accessories angcono kulamafoni ngoba into ezichiphileyo kuleyo wonke amatype ayathenga. But kuthi kuloo these days indaba yokuthi akula mali kuphela.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Center for Disability and Development uMnumzana Masimba Kuchera uthi abakhubazekileyo baphazamiseke kakhulu ngesikhathi kususwa abathengisayo emigwaqweni.
Abantu abaningi badanile abakhubazekileyo njengoba into ekhona yokuthi akula mali, akula mathuba ukuthi abantu babe nemali. So abantu abaningi badanile bazaba bekhona endlini kodwa ikhisimusi bona njengani izabehlula ngoba bayabengela imali.
Okususwa ezitaladeni kuphazamise abantu abanje labaphila ngokuthengisa kwathiya bengiselayo indlela ezwayo eyokuziphilisa ngayo. Umfundisi uRonald Rudo Rwashe Shumba kwesonto yeLutheran uthi abantu kabathathe leli langa libe lithuba lokuthandaza belikhwabithe kungenani le mali abalayo ethi into edanisa abanengi yikukhangelela ukudla okunenginengi lokukholisa ke bebuthana labangani kulokukhonza uNkulunkulu. Umabhalani wenhlanganiso ye-National Mine Workers Union uMnumzana Sylvester Mshayike uthi lonyaka ilanga lekhisimusi lilanga nje elikumakhalenda kuphela kulezi zisebenzi.
Isebenzi ziyahlupheka. Into ebahlupha ukuthi ama-salaries aloko ayiflat kodwa izinto ziyakhwela. Kutsho ukuthi there is no balance. Now bayahlupha ukuthi what bayathengani eChristmas. Sikhangela ngeposition yabasebenzi. Isebenzi sikusona akhula Christmas.
Abe Bible Society of Zimbabwe batshele umsakazo ukuthi ukungamanga kuhle kwezomnotho elizweni kuphazamise lakho ukuthengwa kwamabhayibhili okuvame ukwanda ngalesi sikhathi ngaphandle kweBhayibhili le-Revised Standard Version eliyilona elithengwa kakuhle ngoba lidingakala ukuba izifundi zilithenge ezikolo njalo lithengwa ngabezinkonzo eziningi. UZulu ukhala ngokuthi abamabhizimusi sebemhlukuluza ngokwengezelela intengo yempahla lokudla mahlayana lokwengezelela imbadalo kwezokuhambisa lona iholo lingakhuphulwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ikhisimusi isikhathi semuli lokwabelana ndawonye. Lo ngumbono wabontanga ezidaladeni ababona isikhathi lesi singayisizwa kuphela esekhefu nje. Abanye ngabahambe ezinkonzweni zebuseni ukuqala usuku lwabo njalo bathembisa ukuqeda umnyaka kuhle kungakhathalekile isimo esikhona. Ubathabele Masuku ukhulume labontanga ezidaladeni zakoBulawayo.
Ikhisimusi lusuku lapho amakholwa athakazelela khona ukuzalwa kwenkosi uJesu, kodwa njalo lusuku lapho izimuli ezihlangana khona ndawonye kwesinye isikhathi, lusuku olulodwa emnyakeni la okwenzakala khona lokhu. Ontanga labo bayaqakathekisa lesi sikhathi lanxa ukuthakazelela leli langa kungafani. Unkosazana Tumelo Mkandla uthi yena lolusuku lusuku lokuhlangana lezihlobo ezinye ziyabe zivela endaweni ezikhatshana.
Mina for Christmas kayizayo church, ngela church sesahlangana emini njengemuli, sishe ama challenges esasehlezi during the year, sishe konke okuhle uNkulunkulu asenzele khona, and then siyakhala nje njengefamily, sithi ukuthi get together ngoba abanye babe bathina nakudala, yikho lapho kuya khona izinjimba bonke, so yeah, yikho la siyaku-get together emini.
Umnumzana Nkosi Yalinda Chili uthi bona bazahlangana labanye ngokuziphatha njengabontanga belungiselela ukuba ngabadala bakusasa.
Thina njengamajida sesidecide ukuthi nje sishayele ibrai. Yes, abadala bakhona, but nje siphonga ukuthi mana sike sivakatshele abanye abantu, siphonga ukuthi fahlafahla sishayele iminyama, sishayele ama-drinks, you know, have that fun njengama-youth as ama-elders akusasa, and in a very responsible manner njengabantu abakankulunkulu e-church. So kumele lathi nje we just give that example ebantwini ukuthi no, thina njengama-youth we can be a responsible group, sizenzele nje ngamaphathi wethu which is okay.
UMakhosini Ndlovu yena uthi lumnyaka obumnandi loba nje kukhona okunye okungahambanga kuhle, kodwa konke abaza kwenza bakwenza bebambene njengezihlobo. Umnumzana Ndlovu uthi okuqakathekileyo ukuthi lumnyaka bawuphethe bengabaphilayo.
Well, umnyaka lo 2018 obumnandi mbijana, but of course ukhona okuncane lokukhulu kebekwenzakele. Okuqakathekileyo ukuthi siwuphuthe siphilile, sesiyawuphusha siphilile. Ngakho sesicabanga sokuthi nxa sisiyangena u-2019 siyawungena njani. Of course siyawungena sikuNkulunkulu, but okuqakathekileyo kakhulu ukuthi siyawungena siphila sijabulile. So sesithumelele nje ukuthi senze into zonke sikahle labangane lezi hlobo sijabula sibambene sonke kawaye.
Umnumzana Somandla Malunga uthi yena kukhona okunye ayekubhale phansi akufezayo loba nje kukhona okunye angakufezanga.
Lunomnyaka lo, according to my plans, hayi ngizawuqeda mjololo yonke into yabinsembe. Ngiyazi ukuthi hayi kukhona okuyi 1 or 2 ebengikubhale phansi ngihle ku-achieve, but I know that hayi kuningi ku-achievile. So according to my plans umnyaka lo, hayi ngizawuqeda kahle, ngingene njalo u-2019 ngigijima ngepesi yami le vela ngislow down, ngcono ngi-increase ngihambe ngitshaye phansi vela.
Intsha eningi itshengisele ukuqakatheka kwemuli ngalesi sikhathi njalo ithakazelela leli thuba lekhisimusi. Izihlobo ezivela endaweni ezehlukeneyo lazo zihlangene njalo zichitha leli thuba ndawonye kusiyafika emnyakeni omutsha. Ukuba lenhlelo zomnyaka ozayo ngenye yezinto intsha ezikhuthazana ngayo kulungiselelwa isikhathi esizayo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ele Zimbabwe laziwa ngokuthi lilenani eliphezulu lamakholwa esiKristu, ngakho ke ngalesi sikhathi sekhisimusi laloba umomo elizweni kwezomnotho ungamanga kakuhle, bayakhuthazana ukuthi bajabulele leli langa lekhisimusi ngazo zonke indlela. Sixoxe lomfundisi Absalom Sibanda webandla leBrethren in Christ ngalolu suku.
Ikhisimusi vele nje ikakhulu kwamaKristu ilanga elisilijabulelayo. Esikujabulela kakhulu, sijabulela kakhulu sikhangele ukuzalwa kwenkosi uJesu njengamaKristu, ukuthi ngiyo asilethela ukukhululeka kumbe ukusindiswa ezonweni. Bathi kakhuluke ekujabuleleni ilizwe linje, ukujabula kwakho kusafanani, umumo wakho ngani ngawumanga kuhle. Izinto zenzima, ama prize akhwelile, ishiweli indichwani, so konoko kodwa kuyathatha mhlawumbe intokozo ebantwini. Kodwa ke lo meshiwele phakathi kwabantu abangamaKristu lo bantu abangamaKristu, abantu abangamaKristu bakwazi lancane izinto zingabanje, kodwa injabulo yakhona ingaphakathi ukuthi sathola insindiso ngalo Jesu Kristu. Njalo insindiso yakhona iyedlula okomhlaba.
Ngathi ke khathesi nxa sikhangele umumo okhona elizweni, abantu bangathi akula nto yokuthi singajabulela ikhisimusi. Wena ke ubakhuthazani njengomfundisi?
Abantu ikakhulu nxa ngikhangele uhlangothi lwamaKristu, kufanele ukuthi sithakazelele ikhisimusi nxa kunje. Ikakhulu sithakazelela khonokho ukuthi sazuza umsindisi owasikhululayo ezonweni. Kwenoko kodwa nje kukwenza ukuthi sibe le sizathu sokuyijabulela. Kodwa nxa sifika mhlawumbe nomumo welizwe usuhangehlukuhambe ijana khonokho ukuthi abantu abaningi abanye badanile kuthatha lamaKristu amaningi.
Ilizwi lethemba ungalipha kubalaleli bethu namhlanje?
Ilizwi lethemba ngelokuthi ikakhulu eZimbabwe nakumaKristu amaningi, lana izinto zinzima, asikhangeleni ukuthi nxa ukhangela iBhayibheli ngokwayo akusikho ukuthi izinto zonke zazilula. Nxa ukhangela abantu njengabo Paul badlula ezikhathini ezinzima lanxa babethunywe nguNkulunkulu. So ke thina kufanele sibe lethemba ikakhulu nje amaKristu, ukukhuthaza abantu abantu abangaso maKristu kwenzela ukuthi lanxa kunzima kangakanani kodwa sihambise lokho ukuthi kufanele abantu impilo iqhubekele phambili, babe lethemba lokuthi uNkulunkulu ukhona lalokho esikhala ngakho. Ngoba even eBhayibhelini yananze ukuthi even abantwana bakaIsrayeli ngesikhathi esinye esithize bathunjwa basuke elizweni lakibo baya emazweni okuthunjwa. Kodwa ke bala abantu abanjengaboDaniel abanye bala lokho belethemba lokufisa ukuthi babuyele elizweni lakibo kwaze kwafika isikhathi esinjalo. Kanti amaKristu kumele sikhuthazaneni ukuthi asingaphelanga lithemba. UNkulunkulu wethu ukhona, usesihlalweni, uyafisa futhi ukuthi abantu bamkhonze amasincono.
Phetheke ngomthandazo.
Sithanda ukubonga uNkulunkulu ubuhle bakho nangalesi sikhathi. Siyananzela ukuthi elizweni lakithi kukhona ubunzima obukhona. IBhayibheli isitshela ukuthi-ke asibambene lenyama legazi kodwa lababusi abasemkhathini. Sikholeka lokhu ukuthi uNkulunkulu angenele elizweni lakithi. IBhayibheli uba abantu bami bakhona ababizwa ngelami igama bengazithoba bakhuleke kimi, ngiza kuzwa ezulwini, ithethe ilizono zabo ngisilise ilizwe lakho. Sikhuleka lokho ukuthi ilizwe lakithi lisile kanti labantu bamazi uKristu njengeNkosi loMsindisi. Amen.
Umfundisi Absalom Sibanda lapho ngowebandla-ke lenkonzo ele Brethren in Christ exokelayo eseZimbabwe.
Mina ngingumfundisi uReverend Josias Mudenda oweMethodist Church in Zimbabwe. Ngisebhinga lapho engikhona, lapho enzela khona. Lusuku lwekhisimusi namhla siyabonga ukuthi zalelwe indodana. Sithakazelela usuku lokuzalwa kwenkosi uJesu, lokho okwafakwayo ngembali yesiKristu. Siyabonga ukuthi ukubuya kwakhe, ukuza kwakhe kwaba lokuphenduka kumbe ukuntshintsha phakathi kwezimpilo zabantu. Engikubonga kakhulu lengikuthakazelela kakhulu ukuthi uma uJesu ephakathi kwethu uzasazisa ukubana abanye abantu kumele ubabambe njani, ngoba nxa ungumbusi ubabuse njani, ngoba uletha uthando olujulileyo phakathi kwethu. Siyabonga ukuthi lusuku oluqakathekileyo, kodwa udubo olukhona ukuthi abukani ukuthi lusuku okumele abantu bathokoze ngoba izinto eziningi okumele abantu bathokoze ngazo ngosuku lweKhisimusi akula ikhisimusi etshiyeneyo lamanye amakhisimusi esake sawadlala. Kunzima, kunzimela umuntu wonke, kodwa inkosi ikhona. Siyaqhubeka, inkosi ikhona. Ngiyabonga.
Kimi lapha umfundisi uMothi Baptist Church here in Bulawayo. Sifuna ukukhuthaza abantu ikakhulukazi lapha omthwakazi ukuthi kube lokuthula, abantu bazibambe, sijabule loba kungela ndleko yokuthi abantu bathole abakufunayo. Kanti ke siyaphila sibonga uNkulunkulu ukuthi singabaphilileyo. Abantu bazibambe, bathokoze ngakho konke abangakwanisi ukuthi bakwenze, kodwa singabulalane emgwaqweni lalapha sinathela khona, lalapha singabe sikhona. Sikhumbule njalo ukuthi impilo zabantu ziqakathekile kakhulu. Yikho bantu benkosi, libe nekhisimusi enhle. UNkulunkulu alisize, uNkulunkulu athele umusa. Siyabonga.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Okhulumayo nguMike Hobe. Ngithe ngithathe leli thuba ukulikhumbuza ukuthi namhla ngo-8 ntambama sizabe silohlelo lwethu labasakhulayo, uhlelo The Connection. Lapho sizabe sikhangela indaba ezimqoka ezenzakala lonyaka esiphathelane labatsha. Sifisa ukuzwa kini balaleli bethu abathandekayo ukuthi umnyaka lo uhambe kahle na. Asihlangane nikhona kuhlelo The Connection, ilami uMike Hobe ngo-8 p.m. Bye-bye.
Lingakhohlwa-ke ngo-8 lihlangane noMike Hobe ku-The Connection. Ngakayi esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubulewe abantu abathathu ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalwe cacha edolobheni leTripoli kwele Libya. Akula qembu eselithe latsho ukuthi yilo elithiye leli bhomba. Kuthi ke iziphathamandla zawele Pakistan sikhuluma nje zilubhekise kwele China ukuyakhulumisana ngodaba lwezomvikela, kulandela osekucabangwa ukwenziwa ngele Melika ukususa amasotsha alo emhlubuloni waseMiddle East ikakhulu kwele Afghanistan. Umphathintambo wezamandla kagesi uMnumzana Joram Kumbo uthi abantu abafuna ukuzinothisa ngesiphangiphangi yibo ababangela ukuthi kube lokusilela kwamafutha ezimota okuhambisa. Lokhu kwenzakala iningi labantu lisithi alenelisanga ukwethekelela abangane lezihlobo ngaleli langa leKhisimusi kungenxa yokuswelakala kwepetulo kanye ledizili. Abanini bamabhasi bathi sebekhweze intengo yokugada ebhadalwa ngabantu nxa bewagada ngoba labo bathola ingcosana emagalajini bese bethenga amanye emkambo wensitha ngentengo ephezulu kakhulu. Usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Gumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ukusukela ku-April this year Thina sasisebenzisa 1.9 million liters as a diesel a day. About 900,000 liters as a petrol. Okwakhathesi ngikhuluma lawe, sokwajamba wayaphezulu i-diesel sesebenzisa 4.1 million liters a day, i-petrol 3.8 million liters a day. Okutsho ukuthi kona sokufuneka ukuthi uhulumende ayengezele imali. Manje imali into ehluphayo kwakhathesi ukuthi kona i-forex asilayo. I-forex esizuzayo kwakhathesi sisebenzisa ukuthenga imithi ezibhedlela, iwithi kuma-farmers abalimayo. Manje ngaso kubuya ku-petrol thina sifuna ukuthi basinike kumbeni ngithi mina banike ama-oil companies imali efanayo le 35 million liters. Mina njengo-minister we-energy ngizama lami ukuthi ngibe lama-plans okuthi kona sibe lama-facilities singathi wona ama-long-term facilities. Nxa ngiyenza khonoko ngenzela ukuthi abantu bakhithi nxa sesisela i-forex babe bancedakalile ukuthi kuza kuba kuleyinye i-facility ezayo kuba incedisa. But into ehluphayo ukuthi kona ifuel yethu lapha e-region esadika yinto esichiphileyo okwenza ukuthi abantu abavela phandle kweZimbabwe babuya eZimbabwe beyithatha ifuel yethu baphumelayo phandle. Abanye abakhithi labo sebeyenza labo i-black market selling. Yibo abathengisela abamabhasi, amabhasi ubona labo sebekhweza ama-fees abo ngoba sebethengisa ifuel yabo kumakorokoza ngathi ku-black market. Ungangena eHarare ngoba uye ngaphi eZimbabwe uzathola ukuthi ungabona izimota ziselayinini ukhangele ukuthi e-service station kunama-jerrycan amangaki. Awuzamangala ukuthi kanti ukuhamba njani. But kuphonga ukujengisa nje ukuthi kona abantu abaningi sebenza i-business. Abemichova abasachovi sebethenga i-business ifuel bethengisa. Abanye abalama-drums labo sebehlala lokho belanda kona ukuthi namhla ingaphi i-petrol ikwiphi service station bethenga i-petrol noma i-diesel bethengisa ku-black market besenza imali.
Abanye phela bathi ngabe amafutha la ezimota akhona ayenela. Ngabe akula muntu owathengisa kumkambo wentsi.
Ku-April lo May sebenzisa 1.9 million liters a diesel. Okwakhathesi ngikhuluma lawe sesebenzisa 4.1 million liters. Kuhamba njalo koko yimesi mhlobane ezinjalo. Ngoba ungathi wena kumbeni sokulezi moto eziningi ukuthi i-industry isivukile ijump yango khona iphonga ukutshengisa ukuthi kule black market. We are now the cheapest petrol sellers in the region. So what actually like supporting everybody. So we must change the petrol yet. Yiko abanye okwakhathesi ungaya kwamanye amagaraji uzayithola ipetrol ikhona ngoba sebethengisa lama US dollars okungavunyelwanga uhulumende. Ungabona labo abathengisa ngohulumende lama US dollars ipetrol labo ihlala ikhona ngoba sebesenzisa iprice efanana leyaphandle. Into ekhona ukuthi kona thina sesithethe ibond yethu ukuthi akayila i-rate efana nale US dollars. Yikho okuhluphayo kwakhathesi. It's just because of the rating. Yiyo into ehluphayo kwakhathesi eZimbabwe. But ukuthi ipetrol ikhona ne-diesel ikhona, yikho kunama-line. One or two garages ungathola kungela line, kungela fuel, but the third one there will be fuel. And that is normal. That is what has always been happening. But uzabona ukuthi ezinye izimota ungazibona lapha egaraji le ukuhambe uyile kuleli garaji nethu uzabathola lokho ekhona lokho belandisela ukuthi ipetroli ingaphi idiesel ingaphi bethenga befake emadramini. Mina nguminista mina umunye wakhuluma kimi engangazi wathi yena uyazi mina sengile 4 drums ekhaya. So lapha ngifuna ukuthi ngibe lesihlalo kona ngizabale 1000 liters ngoba ngo-January ipetroli izakhwela kona ngizathengisa. So ngiyakutshela into engiyaziyo.
Umnyaka lo ozayo libona kusiba njani ngodaba lwamafutha ezimoto? Ukuzaba lobubelo.
Ukubona kwami mina njengominister we-energy and power development, engizacela ukuthi uhulumende akuyenze. Yikuthi kona si-adjust i-price yethu. Singaphonga uku-adjust i-price yethu ngoba ukuthi sivumele abalamakampani abo ukuthi bazithengele bona i-petrol yabo le-diesel phandle. Uzabona uzalunga.
Umnumzana Joram Kumbo, mphathe ntambo kahulumende obona ngezamandla kagetsi. Ikisimo sibikile.
Njongo kwentokozo ethulwa ngumculo Paul Matabile kule ngoma bezithe kwaqa ndawo nesitshene izalwane zeZimbabwe ndawonye loZulu wakwele South Africa bethakazelela ekhisimusi abaphuzayo bebebunkunkuluza emabhawa ezinye imuli ziphume zayachitha usuku lwazo eZulek eJohannesburg. EZulek-ke bekule mvimbi entuthu kusosiwa inhlobonhlobo yonke yenyama, abanye bedlala ibhola kanti abanye begada izikepe zantolontolo ezihamba ngokubonda amanzi njengesithwala. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mqondisi Hlabangana odabuka esivomo enkayi yena ubeyidla kamnandi labangane eHillbrow.
Merry Christmas. Yawa la se Josi. Se fletine nje. Sina bangane. Sine ishobo. Shuti nje. Sina bobonke jabati. Dokdala sabatina banyi babu ya boka apa. Bo jebe nga jalo. Se chabuli pela. Sabu nande dazu.
Nagulunisha ngoti. Unkosazana Talita Ncube yena uti. Begu ikhisimusi elichukela.
Siti halala ngekhisimusi enhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu oligcinile ngizobingelela labangani bami abathunayomi endaweni yasesigodini umayelalele akhona ukungifonela.
Le yinto egcizelelwa ngumfundisi uMpumelelo Hlabangana yena othi babusiseke kakhulu.
Silana nathi siyazijabulela nabafowethu nabomakoti kumnandi kunjiyana. Awu lelanga lihle libalele ndingelela omama ekhaya enkayi. Amen.
Nkosazana Xolisa Thebe odabuka eTsholotsho laye ubesegigini eHillbrow beziqhunsa uluthuli.
Siyajabula kungukhisimusi. Ngidlulisa ukubulisa enkulumane ku-2690. Kodwa usaseli uMandla enkosi moyo sibe enkosi Thebe. Ubabami ubabami usabamba. Ngithi sabona babami.
Kati kuleli gigi njalo bekulonkosikazi Caroline Ncube yena obezikholisela amanzi amponjwana.
Siyalibingelela lonke thina sijabulile kuyikhisimusi sithi Merry Christmas. Yimi ukhera umzukulu wenu ubhizi nathi Sminofi phela anti uyikhisimusi. Ngiyakholisa gogo.
Kunengike lamagigi ezalwane zeZimbabwe bekukhala ezibakhumbuza emuva ekhaya le. Kukoqela lale eka Solomon Skuza eyadlubhedu ethi banolila. Ngimele sulu 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedictine Slapo.
Silugqibake lapha uhlelo lwethu lamhlanje ngilifisela ikhisimusi elichukela. Igama lami nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.